sokutshengisele ukwehluleka kwamadoda laba abesilungu. Amadoda lawa ukuthi kuthi navele bona ngomthetho wabo basikhangele ngabantu avele asibantu, basikhangelela phansi kakhulu. Nxa beza kuthi wona ukufaka ama-sanctions kusemthethweni, batshone thina singenzanga lutho olubi, asizange siphambanise into yomuntu, sihlala sikhumbule wona even imithetho yethu siyayilandela, siyayiqakathekisa. Manje-ke nxa bona besithi ama-sanctions lawo afanele, kusuka kusidida ingqondo ubana vele kutho ukuthi nabona bonangi wabo vele abakufunayo kuyini, ngoba kathe siphila nxa kunje so kumele ngabe ukuthi amazwe onke akhangele le e-South Africa obulawa khona abantu ngale. Kodwa bona lokhu bebhizi befaka ongama-ruling okungatsho lutho, okutshengisela nje kodwa vele abantu laba vele basichophile.
Izijeziso lezi zifakwa Juma, i-European Union yayisithi kulandelwa umthetho eZimbabwe njalo kulokuncindezelwa kwamalungelo oluntu. Ungathi sokulungisisiwe konke lokhu na?
Kona vele ekuqaleni akuzange kube lento enjalo. Anti yabona bona into yabo ababevele beyifuna bona babengafuni umongameli wethu upresident wethu baba uRaj Mugabe. Ngakho ke yonke into esenziwa ngumongameli wethu bona bakubona ngathi akuthi into enjani engalunganga. Kodwa ke eqinisweni akulalutho olulubi thina esekesake salwenza lapha. Ye impambaniso zikhona, ye kwehluleka lapha kukhona ngoba singabantu phela. Kodwa isiqokoqela sento leyi yikuthi vele abantu laba bona into ade beyifuna ngesikhiwa sibiza sithi yi-regime change.